Ekhuluma lentathela izindaba izolo esigodlweni eHarare ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo ogatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uthe imitshina yemvukuzane efuna ukuthengwa izakuya ezibhedlela ezikhulu zikahulumende emadolobheni abalisa iChinoy, Gweru, Mutare leMashingo.
But our plan now that we know that we're going to get money from sugar testing.
Sasaqalisa ukudinga imitshina leyo, njalo ngilethemba lokuthi sisiyaphutha lonyaka sizabe sesikwazi ukuthi sizayithenga ngaphi. Enye yemali eyokuthenga ivela ku-2% tax yafakwa nguhulumende ngomnyaka ka-2022.
Kodwa ocubungula indaba zempilakahle njalo engudokotela oleklinika yakhe eGweru, umnumzana Gray Mathonsi, uthi uhulumende engapheleli ekuthembiseni kuphela.
Yeah, it has been long overdue ukuthi lokhu kwenziwe ngoba inani labantu abahlaselwa umkhuhlane we-cancer kulezi nsuku liphezulu kakhulu. Yebo, kuhle ukuthi bayathembisa ukuthenga imishina yokunceda abantu abale-cancer, kodwa kungaba kuhle kakhulu ukuthi kubone kusenziwa kungapheleli emlonyeni kuphela.
Inhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe ithi abantu abafika 2,500 babulawa imvukuzane mnyaka ngomnyaka eZimbabwe ngoba iningi labo lingela mali yokubhadalela indleko zokwelatshwa. Ithi ulwazi olujulileyo phezu kwesifo lesi luyasilela okubangela ukuthi abaningi badinge usizo isikhathi sesiphelile. Kolunye udaba olucutshungulwe emhlanganweni wabaphathintambo bakahulumende izolo, umphathi wogatsha lwezokwakhiwa kwezindlu umnumzana Soda Jemu utshayele uhulumende ihlombe esithi sowenelisa ukwakha izindlu ezedlula 200,000 umnyaka ka-2025 ungakapheli njengalokho owayekuthembisile.
Njengoba sesiphutshile leso sizanga, sesengezelele inani lezindlu esesifuna ukuzakha umnyaka ka-2025 ungakedluli ukuya kwisigidi esisodwa. Nginethemba lokuthi lokhu sizakwenza sibili ngoba baningi abantu abakhaya kulezi nsuku.
Lanxa isitsho njalo umnumzana Jemu, inkokheli yenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube uthi ngenxa yenani labantu abalokhu bedinga indawo zokwakha izindlu kumakhansili kuba nzima ukukholwa lokho okuthiwo nguhulumende.
Yebo, kungabe kusakhiwa kulezi zakhiwo kulungiselwa abantu, kodwa into esuka isidide engqondo khonokho ukuthi ngapha sibone ngakhangela ikakhulu sikhangelela kumakhansili. I-waiting list leyi abantu abalokhu belindele izindlu ilokhu iqansa ngelanga ngelanga. Akutshengisi umehluko wokubana kukhona izindlu ezakhelwa abantu ukubana bazithole.
Ekhuluma emhlanganweni munye owabaphathintambo bengatsha zikahulumende okhokhela ugatsha lezokwethulwa kwemibiko, umnumzana James Van Muswere uthe uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozahlolisisa ukusebenza kwalabo abakubhizimusi lokulondoloza impahla labantu bezimele owe Private Investigators and Security Guards Bill ngoba amabhizimusi amanje esevela mahlayana indawo yonke. Uqhubeke wathi uhulumende uvumelane namankampani asebenza ezimele ukuthi kwakhiwe njalo kulungiswe inkundla zemidlalo elizweni. Umnumzana Muswere ukhulume njalo phezu kodaba lwamandla kagesi esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuba ufuna ilizwe lonke libe lamagesi angacithwa mahlayana. Yikho sokulohlelo lokuthi amadamu amakhulu aselizweni abe lemitshina ezakwenelisisa ukulungiswa kwamagesi avela emanzini. Kodwa ocubungula indaba zenhlalakahle kaZulu njalo engumqondisi wenhlanganiso e-Common Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uZulu sekhathele ngokubambiswa ilitshe nguhulumende phezu kodaba lwamagesi.
Lokhu vele yinto esahlala sizwa yena umnumzana Mnangagwa ekhankasa ngo-2018 wayeloba esithi yena into yamagesi kuzaba yinto yendlulo. Hhatshi, sesidiniwe ngala manga ye. Ngibona ngathi mina okungcole ukuthi ikhampani yezesa kayithengiswe ithengiselwe abantu abakwaziyo abaluthando lesifiso sokulungisa ugesi.
Emhlanganweni wayizolo abaphathintambo bakahulumende bakhulume ngodaba lwendlala ebhahileyo eselizweni bathi ziqhubeka kuhle inhlelo zikahulumende ezokunceda izigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye zabantu abangela kudla okwenelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.